ngitshengisele ukuthi kukhona okungamanga kahle. Ngombono wami ukusela la kusibona ukusenzakala emabhenki njalo okwenzakala e-TPZ, kungabe kuyinto eyenzakale phakathi, kungumuntu osebenza phakathi onguye obiza abangani bakhe, sazi umumo wezimali ukuthi zihamba njani, zigcinakala ngaphi, zisuke lapho zinga. Ngoba i-customer nje umuntu ozingenelayo angeke abekwazi ukuthi zima njani, nokuthi i-security ebhenkini enjani. Yasengisela ukuthi umuntu osebenza phakathi ongabe yizeka abantu abavela phandle ukuzokwenza lokho. Kodwa-ke kutshengisela-ke ngokubanzi uhlupho olukhona, lodubo olukhona, nendlala ekhona elizweni. Kuqala ubugebenga lobo bekusenzakala kungabantu abavela phandle, kungekho waphakathi, ngoba waphakathi ebesebenza kahle ehola imali emini elisayo ukuthi aphile le muli yakhe. Obaphandle bangasebenziyo wadubeka bezozama ubugebenga lobo. Kodwa kathesi ubugebenga sekusuka phakathi, wena lo oqhathiweyo wakhona onguye kumele avikele imali kaZulu ayigcinwe ebhanga. So kuyathengisela ukuthi umuntu uthi yena hatshi imali engiholayo kangiyiphilisi, nxa ngisengingasayenzanga ukugwelegwele lobo kangiphili, kungangcono-ke ngi-risk umsebenzi wami ngenza ukugelegele lobo ukuze ngenelise ukuphila le muli. So kutshengisela-ke ngobobanzi ukuthi hhayi ulodubo olukhona elizweni, umuntu osebenzayo lo ongasebenziyo sokufanana, wazi usebenzi uhola imali engathengi lutho engasebenziyo. Yikho abantu sebesenza-ke ubugebenga-ke lobusela lobethu bubonayo.
Umongameli Mnangagwa kumaviki asanda kwedlula uke wamemezela lokhu esingathi amnesty ngesiNgisi, esithi bonke abalezibhamu ezingaphandle komthetho kumbe ezisetshenziswa nje ukuganga kabazelazo bazizitshiya emapholiseni, ngokunjalo kabasoze babotshwe. Singathi lusebenzile yini lolo hlelo nxa sikhangele izehlakalo ezinje?
Lolu hlelo ayelizweni leZimbabwe elingelamnotho okhangelelwe nguZulu kalusebenzi, ngoba phela ukuba lo mbhobho lo kugebenga umuntu kuyabe kumsiza kunokuthi awuhambise lowo mbhobho aqhubeke ehlupheka. Yikho izigebenga zizabona kungcono ukugcina lowo mbhobho ziqhubeke zisenza ubugebenga, ngoba zingawuhambisa emazweni-ke athuthukileyo. Kungathakule amnesty letani imbhobho leyo, babe ngabantu abalomnotho ophilayo ukuthi bakwanise ukuthi bazisebenze kumbe basebenze bathole imali baziphilise ngaphandle kobugebenga lobo. Manje-ke eZimbabwe-ke angiboni ukuncedisa funa mbe ngawo uhulumende ufake imali wathi hhayi ungaletha isibhamu sakho uzathola okungaka, funa abantu bangahambisa leyo mbhobho ngoba abantu ludubo kuphela olubahluphayo lwenza bagcine leyo mbhobho. Yikhona ngiela nxa sikhuluma ngokuthi abantu abayibhalisa amagama bavote, abantu bayabuza ukuthi ngingahamba lami ngerejista ngizatholani. Abantu bakhangela-ke kuyesiswini okubaphathisayo ngoba kule ndlala kulo hlupho elizweni. Yikho hhayi angiboni ukuthi-ke uhlelo lolu lukaMnangagwa lokuthi abantu balethe imbhobho luzasebenza ngoba abantu bevele behluphekela nje.